Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazibo 8 mpandula 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yabodokotela ithi ukwekethiswa kweziqondiso ze COVID-19 lockdown kodwa ilizwe liqhubeke livaliwe kutshengisa sobala ukuthi akusetshenziswanga lwazi lwescience ukuthatha lesi sinqumo.
Kodwa lokho kungayekethiswanga ngendlela esisuthisayo thina abanengi, ezasuthisa izisebenzi, suthisa abantu abahluphekayo, isuthisa abantu abadinga imisebenzi, suthisa abantu abathengisayo emgwaqweni impahla ehlukahlukene sifileneyo, isuthise njalo osomabhizinisi.
Umgcini sihlalo webandla lezanu PF eMathebeleland North, umnumzana Richard Moyo, uthi ibandla lakhe lithola usekelo oluningi kakhulu kulesi sigaba kanye lelizwe lonke jikelele ngenxa yenhlelo ezimgqoka eziqhutshwa nguhulumende.
Usekelo siyaluthola ngoba zona ezinhlelo engikhuluma ngazo konke kona kuphuma kumanifesto ezanu PF, ngoba abantu konke kona kuyizinto ababekhulume kudala udubele bazifuna ezazingayenzakala, but kanti sezenzakala andiyibona abantu bayabuya ngobuningi babo ebandleni elibusayo.
Kodwa umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance kusigaba sinye esemathebeleland North, umnumzana Prince Dube Kosimanda, uthi akulanhlelo ezikhulu lunywa umoyo eziqhutshwa kulesi sigaba.
Bona nxa bekubona uRichard, hayi bakubona nje ngoba bake behambe begqoka ama-overalls abamhlophe nama-helmet besiyathatha impikitsha. Kodwa in terms of ukuthi khona sibisibili esikubonayo kuground akula lutho olukhanyayo.
Lokhu kutholakala izidumbu zabantu ababulawa lizulu lesiphepho uHurricane Ida kwele Melika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni with Studio 7. Inhlanganiso yabodokotela ithi ukwekethiswa kweziqondiso ze COVID-19 lockdown kodwa ilizwe liqhubeka livaliwe kutshengisa sobala ukuthi akusetshenziswanga lwazi lwescience ukuthatha lesi sinqumo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wehlise iziqondiso lezi zisuka kusibanga sesine level 4 zehla zaya kuzinga lesibili i-level 2. Lokhu kutsho ukuthi isikhathi sokusebenza kwamabhizimusi ngelanga sesiyaqala ngo-8 ekuseni kusiyafika ihola lika-9 ntambama. Isikhathi se-curfew sesizaqala ngehola lika-10 ntambama kusiyatshaya u-5:30 ekuseni. Amabhawa lama-night club azahlala elokhu evaliwe. Abantu sebengabuthana nxa bengedluli ikhulu i-100. Amabhasi avela emadolobheni ehlukeneyo asevunyelwa ukuhamba-hamba. Umnangagwa uthi ukwekethiswa kwemigoqo le kubangelwe ukuthi imizamo enziwa nguhulumende yokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus iyasebenza. Kodwa inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Senior Hospital Doctors Association ithi imininingwane ephuma kugatsha lwezempilakahle itshengisa ukuba inani lokuthelelana igciwane le-coronavirus selehle kakhulu okokuthi okwakathesi akukadingakali ukuthi ilizwe lihlale liphansi kwemigoqo ye-lockdown. Amabandla aphikisayo ethesa uhulumende icala lokusebenzisa imigoqo le ukwenqabela imikhankaso yawo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngobhubhane lwe-COVID-19, i-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism, umnumzana Efidlela Ncube, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo, kuyekethisiwe kusuke ku-level 4 kwaya ku-level 2, okutsho ukuthi izinto eziningi kade zisenziwa zivimbela abantu ukuthi bazenze kumbe zenziwe azisezukubavimbela. Kodwa lokho kungayekethiswanga ngendlela esisuthisayo thina abanengi, ezasuthisa izisebenzi, suthisa abantu abahluphekayo, isuthisa abantu abadinga imisebenzi, suthisa abantu abathengisayo emgwaqweni impahla ehlukahlukene elineyo, isuthise njalo osomabhizinisi.
ibhizinisi kuloke kuvaliwe izinto eziningi ngakho ke umkhonomi uzayo lokhu dilika kanti ke ngabe bavule kakhulu kulalokho abakwenzileyo ukuze kuvuke umkhonomi labantu bakwazi ukuziphilisa babhadala ischool fees bondle abantwana ngendlela efaneleyo nxa kusavaliwe ngalendlela kutsho khona ukuthi impilo izaqhubeka inzima kakhulu ebantwini bangasela mali yokudla yokuziphilisa yokondla abantu babo
manje nxa sikhangele ukubana imigoqo le yekethisiwe kodwa lokhu kungavunyelwa ukuhamba-hamba lokusebenza kwemichova engekho phansi kwezubuko lokunye okunjalo bekungamelanga konke kwenziwe na ukuze umnotho uvulwe
ye abakwenzileyo lanxa kuvuliwe kulokhe kunengo abangakwenzanga lokhe bevalela amakhombi i-transport i-private transport engasoka zupho into engafanelanga ephula amalungelo abantu ngokuba abantu bazondla ngaleyo transport bondla abantu babo ngaleyo transport baphilisa ilizwe ngaleyo transport i-transport yona leyo injalo iya-contribute iyancedisa ekukhuliseni umnotho welizwe idala imisebenzi yenza zonke izinto leziyana ngakho ke nxa uvale i-transport engasoya kozupho uvale i-economy uvale ukuphila kwabantu uvale ukudla uvale ischool fees uvale konke abantu abangakwenza nxa besebenza into embi kakhulu kanti ke futhi inani leli le 100 lokho elincane ngoba phela bazama ukuvimbela imihlangano yepolitiki yiyo injongo yabenkulu ukuthi abangahlangana abantu abalombono ongahambisani lowezanu PF ongahambisani lokahulumeni abafuna ukuthi abantu bahlangane ngakho bayayisebenzisa iCOVID-19 ukuvimbela exercise of our political freedoms
bona abantu sebe landela na imigoqo ye COVID-19 nxa sikhangele ukugqoka ama mask ukuqhelelana lokunye okunjalo bese belokhu bekwenza na
lapha lalaphana yebo abantu basakulandela ama lockdown bebelokhu bewalandela abantu bebegqoka ama mask lokhu begeza izandla lokhu besenza zonke social distancing kodwa ke ngempilo yeZimbabwe kuba nzima ukuthi abantu bakwenze khona lokho njengoba kufanele bayeminyana kuzopho khona laphana bathwale nzima bayefika sekusebusuku emakhaya bathwale nzima futhi kwenza kube nzima ukuthi ulandele yonke into okufanele ukuthi uyilandele ukuze uvikeleke kanti ke uhulumende bengakwenza kube lula ukuthi abantu bakwazi ukuphila ngokuthi avule umkhono mavule impilo yabantu abuyisele i-transport le ngasiyo yakozupho emgwaqweni ukuze abantu bangaminyani ngokuba phela i-social distancing kayenzeki kozupho
umnumzana efidlela ncube isiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngobhubhane lwe-COVID-19 i-citizens COVID-19 monitoring mechanism Umgcinisihlalo webandla elibusayo elezanu PF esigabeni seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uthi ibandla lakhe lithola usikelo olunenge kakhulu kulesi sigaba kanye lelizweni lonke jikelele ngenxa yenhlelo ezimqoka eziqutshwa nguhulumende uthi kusobala ukuthi ibandla lezanu PF lizanqoba njalo ukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2023 Kungxoxo ayiqhubele Studio 7 umnumzana Moyo yena ungumphathi ntambo kahulumende eMathebeleland North President Minister uthi inhlelo lezi zibalisa ezokuthelelezela ukwakhiwa kwezibhedlela amaklinika izikolo ledamu legwayi Shangani kanye lomgwaqo weBinga siyabuwa kunye lowekama TV Binga ukukhangelelwe ukuletha inguquko ezigabeni zeMathebeleland Asizweni exoxa ngalolu daba losithandekile emhlanga weStudio 7.
Umsekelo siyaluthola ngoba zona ezinhlelo engikhuluma ngazo konke kone kuphuma kumanifesto ezanu PF ngoba abantu konke kone kuyizinto ababekhulume kudala ukuthi vele bazifuna ezazingayenzakala. But kanti sezenzakala and ibona abantu bayabuya ngobuningi babo ebandleni elibusayo. Kanti besenza ama-structures, senza ama-sales, senza ama-branch, senza ama-districts up to the province, up to national ngama-internal elections silungiselela. Ukuya kukhetho ngo-2023 ngiyathembisa and ngisitsho ukuthi sisiyafika ku-2023 iZanu-PF ikhangelele ukuthi 5 million votes for upresident and imbona ngani sizayedlula yona leyi 5 million ebingasakhona sibe kobo-7 million votes ngenhlelo ezibiswa yi-ruling party ebantwini
sike saxoxa kona lo umsakazo lamanye amabanja ezombusazwe bathi labo sebethola usekelo oluningi ezigabeni zenkayi elupane lazezinye zeMathebeleland North zingabe zindala zombili yini
obvious akulandala zombili izanuPF izanqoba okumangalisa ngoba inkalakatha abantu abasadingi lokwane kwesilogali ukuthi abantu bafuna into ezibambekayo njengoba ngibegutshela ngento ezibambekayo nxa labo belakho okubambekayo kwebantwini at least ingxenye but mna fuka ukuthembisa ukuthi abantu bethu they are very happy they are more than happy ngezinto ezenziwa yi-Second Republic lezanuPF
siyake sikhulume lebandla lemthwakazi Republic Party lithi lisola ukuthi inotho esemathebeleland iya thuthukisa ezinye izigaba zelizwe kungabe kuliqiniso yini lokho njalo inotho yena le selikhulume ngayo kuthuthukisa njani isigaba semathebelele
into engiyijabulelayo dadewethu ngepolisi ebishwe ngubaba uMnangagwa yikuthi kungaze kube konke kuya ku-central government but kathesi uphume lo hlelo lwe-devolution kulama-devolution funds kule mali eziningi ezibuyileyo eprovinsi zingena through rural district council ngoba yikho lapho kulamagephu khona zona ezinhlelo ebengutshela zona ezemgwaqo ezama-irrigations ezinye ngeze-national projects amanye ngama-provincial projects balapho kule gap khona like ama-clinics izikolo imigwaqo le ama-dust road izibhorane konke lokhu yi-local development so ngamagephu asecovers imali zona ezesikhuluma ngazo eze-devolution fund like yona limnyaka sinikwa ibhajethi ye-19 billion ehambe yakuma-councils wonke kuma-rural okukhava ama-gaps ana ama-project ebengikhuluma ngawo
silokhu sikubona la ama-project sike sabuza njalo umgcini sihlalo wemathebelele north ku-MDC Alliance umnumzana Dubeko Sibanda uthi hayi Khama TV Binga Road akuhambeki lokho kusese yi-dust road
Khama TV Binga Road and bengikhuluma ngakho futhi emini kukonokho ukuthi bekule steering committee evela ku-cabinet ebona ngama-emergency road rehabilitation wona lo mgwaqo liqiniso sibili nxa usuka eKhama TV usiyafika eBinga bekunikwe i-contract i-company one ukuthi yenze ama-pothole filling but i-company lana kubonakele sesesikubonile labo sebebuyila be-steering committee ngahlala bophansi ngasavumelana ukuthi leyani umgwaqo sofuze siwenze kube yi-emergency ukuthi umgwaqo lana kudingwa amanye ama-contract maybe 3 or 4 ungabi one company ngoba ingaphuza ukuthi iqede kuze kufike isikhathi sezulu then kusibuya khonapha eBinga kulo mgwaqo okade waqala ngawo aluba la u-chairman we-MDC Alliance uMadube aluba ukutshelile ukuthi hayi aluba la ubongile ku-president ukuthi kulo mgwaqo okade wakhulunywa ngawo iBinga siyabhuwa road kwakungahambeki dadewethu but kathesi usulungisiwe usugrediwe uyatshelela uze uyefike siyabhuwa uzudlule siyahlangana le Marsh West
iningi lingathi lezi zingabe zizinhlelo zezanuPF yini njengebandla kumbe ngezikahulumende njalo likhankasa lisebenzisa zona kumbe kwehlukene yini ibandla lezanuPF nohulumende
indlela okusebenza ngayo wonke ama-parties nxa sisiye ekhethweni baphuma lama-manifesto and ama-manifesto abantu bengawathanda ama-manifesto lana imihlelo abaphume lazo ezepathi nxa iphathi liyana isiwinile isebenzisa zona ziyani inhlelo ezikumanifesto ukuthi i-government izi-implement so inhlelo lezo zaqalisa kuzanuPF kathe sezikugovernment sezi-implementwa i-government yezanuPF because mind you it's not an inclusive government i-government ekhona ngezanuPF
lo ngumgcini sihlalo webandla lezanuPF esigabeni semathebeleland north umnumzana Richard Moyo njengenhlala yenza i-studio 7 iphe omunye wakhe umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongumgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance emathebeleland north ithuba lokuphawula okumi khona ibandla lakhe ngalolu daba ngesizwe ingxoxo yakhe losithandekile Mhlanga we-studio 7 lapho athi inhlelo okukhulunywa ngazo ngumoyo azibonakali ngokupheleleyo kulesi sigaba
okwakuqala uRichard katsho ukuthi izikolo lamaklinika ayiwo akhiwe yimali ye-devolution fund yiwaphi angeke waqamba ngoba kawakho okwesibili ukhuluma ngegwayishangani gwayishangani into leyana kudala yakhulunywa ngayo siyake sibabone nje kwelinye ilanga babekhona bathi gqo babaleke kungabi lalutho oluba khona ilupane i-provincial hospital akhuluma ngayo kakula lutho into esiyibonayo kuphela ngamaphephandaba athona sebefaka imali but imali yakhona kuground asiyiboni thina njengabantu bemathebeleni north now ukhuluma ngomgwaqo wesiyabhuwa usiyegogwe into abayenzileyo banikeni izimali babuya bafaka igreda kulowo mgwaqo ukuthi kabagrede asibhuqu olukhona besikhuluma nje kathesi lezakhamizi sithi lo mgwaqo ngesikhathi sezulu awusahambeki akula lutho olukhona siyakwazi ukuthi le lapho phutsha khona usiya ekaroyi bake bafaka amabhakane besithi sebefaka itara but lanamhlanje akula lutho olukhona imali ye-devolution thina njengabantu bemathebeleni north ukusebenza kwayo kanye asika kubona iwange ipower station le ekhulunywa ngayo esikwaziyo kuphela ukuthi iyengezelela isikwelede selizwe kuphela kodwa lokho okuphuma kiyo sibisibili thina kasikuboni soke ngamafichane into engayitsho ukuthi hayi uRichard Moyo uhlabelela nje idina yakhe ukuthi bemkholise njalo ID lomdudla ngoba yibo obasi bakhe but thina njengabantu bemathebelele ndinothi asila nguquko asila ntuthuko esiyibonileyo evela kuhulumende lo okhona lokho engenile uphose kufane nje lo hulumende kamgabe ngabantu nje abazinika izimali bedle izimali kumbe nje kuthatha amaplazi iwange le okukhulunywa ngayo ipower station iqiniso elikhona mamhlanga kakula lutho olumangalisayo sibisibile singalutho ukuthi lukhona esikubonayo nje okukhanyayo okukhulu inkalakade yesikweleti esesithethe esivele eChina but in terms of ukuthi imali leyana isebenzeni iyede value bani asikakuboni thina abantu bemathebeleni north so bona nxa bekubona uRichard hayi bakubona nje ngoba bake behambe begqoka ama-overalls abo amhlophe lama-helmet besiyathatha impikitsha kodwa in terms of ukuthi khona sibisibili esikubonayo kuground akula lutho olukhanyayo kuyafana legwayihlangane yakhona yizikwelete nje ezokuthi zingabuya bedle ilizwe lisale lilokhu lithiwa khona lilezikwelete kulalokhu elakukweleta eChina kodwa impumelo yakhona phansi ingakhanya
lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini sihlalo webandla le-MTC Alliance esigabeni seMathepeleland North ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembo be-internet ele-News Hawks lilodaba lokuthi amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights aselenyanga eziyisithupha elokhu elinde ukuthi umthethwandaba wahlulele udaba lokuthi inkampani yeZupco yiyo yodwa evunyelwa ukuthwala uZulu. Ngalokho linhlanganiso ithi kumele umsebenzi wokuthwala abantu uvulelwe wonke umuntu. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi ibandla le-UPND elikamongameli Hakainde Hichilema wakwele Zambia likhalaza ngokuhlaselwa ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF ebulenjini be-internet. Isikhulumeli saleli bandla sibikwa sesithi lokhu kungaqhubeka kulakho ukuwonisela ubudlelwano bamazwe omabili. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi uhulumende usethembise ukujezisa amatitshala angayi emsebenzini. Leli phephandaba lithi umsekeli kamphathintambo wezemfundo umnumzana Edgar Moyo uthi kulobufakazi bokuthi amatitshala ayisilinganiso sokungamachumi amathathu lanhlanu ekhulwini 35% abayanga emsebenzini selokhu izikolo zavulwa. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani basakazi njenjani bonke nabalaleli beStudio 7. Hayi siyaphila nathi. Ngithi nje nami ngikhulume ngento ezenzakala ngale ngasekhaya. Eish yabona mafika endabeni yokuthi kulungiselela ukhetho uzwa ushaya luvalo ngesizathu sokuthi namabandla la aphikisawo ayiwathi afuna ukukhipha iZANU-PF. Hayi yazi nje into yabo yonke ngani ayinasikolo phakathi. Futhi nje angazi noma bayakubona ukuthi ukwenza kwabo mabe senza kanje kuhamba isikhathi kungekho into abayilungisayo belokhu bephikisana ukuthi hey MDC eyazwayo MDCT hey MDC esemthethweni MDC Alliance kanti kubangelwa yini ukuthi bengahlakaniphi never mind singabasupporti kwenziwa yini ukuthi bengahlakaniphi beyeke lezo nkulumo ezingabasindawo beforme indlela yokulwa ne ngesitha yazi seloke ngimamela nje futhi sengathi sekuwesi sinsi sokusele iminyaka emibili ukulwa kwabo sekuwesi kutshengisa khona ukuthi makuyiwa ku election iZANU-PF yikho lapho ezohamba khona ibashaye ekhanda ngani ngoba izobe yafuthi barobho ukuthi hayi MDC yakhona leyo T inamavota angaka MDC alliance ilamavota angaka soka iwinanga iwin leyizani hey man bophukeni nabo Felix madoda hayi khona hayi khona ekelana ukubanga ithambeli ngelanyama ukuthi kulo chamisa nomonzora mina nje kangiyibona ukuthi into eniyenza khona lapho ilomphumela ngoba angeke lize lisinqobe isitha ngendlela eliyenza ngakhona abafoti hayi 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 ngcono nje leyo MDCT and the MDC alliance ivele ife kuze kube ngcono abantu abathi ngcono MDC alliance abulawe kube lelinye igama okwenza lokuthi kungakhonfuse abantu ngiyabonga
ngiyabingelela ku studio 7 ngibingelela kini kakhulu basakazi ngohlelo lendlolo olwesiyenza sibe namandla ukuthi sizwe into ezifihlakeleyo lezingamanga lamaqiniso ya mina ngibuya etholo esigabeni sakomathi kamela Davis Nkomo ngibingelela umama uMasilanda lobaba uNkomo mina ngisegoli ngokusebenza hayi into zaseZimbabwe siyazibona vele incindezelo okukhona kaningi kakhulu lapha emabhoda thina sisebenza ngaphandle hayi siyahlupheka sihamba sihlutshwa indlela zonke lapha sibuzwa lokhu nalokhu vele inkululeko ayikho lapha mina ngibona nje into engabe khona ukuthi ilizwe liqhunywe phakathi kube nemathebeleni nemashonaland ma besiza kithi bebhadale into lezi zama-TIP lathi ma siya kiwo besithajele okwabasithaja khona and silamabhoda Whitebridge Plumtree Maitengu lamanye nje kusiya kwo-Victoria Falls amabhoda siyamaningi aletha umkhonomi kithi so vele abantu besishoneni kumele behlale bodwa ngiyabonga
Bugeni Gedis Senator Bugeni umakhuphe bengawinanga ipercentage kamakhuphe ibingaphansi kwe-3.something% okutsho ukuthi ebengawinanga ngitsho masibona ngalowo mthetho so kutsho ukuthi lonke likusenate bekungafanelanga ukuze lingene yikho abantu sebedi selingena ngohlu alingenanga ngomthetho ngemfanelo kutsho ukuthi kumele libonge inkosi ngoba yalingenisa kumbeni libonge usatani owalingenisa ngohlu because umthetho olingenisayo njalo le ruling yangkhona ayikho qiniso ayikho maqiniso ibuya next state captured court case
linjani ku studio 7 thina siyaphila ngapha covid lalokho okunzima esibona ezweni besicela ukuthi umnunzana uChamisa nxa kungavuma kaphume edakeni lwaba laba bathengisi laba MDCT atshintshe ibizo ngoba thina vele abantwana bezimbabwe sivele sizamlandela siyamazi ngoba yithi vele esi-MDC alliance yakhona so labo bathi khona bona bakhethwa ngabantu baqamba amanga abantu abakhethwa ngabantu yibona besiba ababakhuphayo besithi bona yibo abakhethwa ngabantu babesekelelani kuyina nxa babekhethwe ngabantu uChamisa upresident uChamisa kaphume adinge elinye ibizo sizimele lapha ilibizo lele lokubangisana leli likhanya labana bathengisa ngenye nje ibranchi yezani MDCT le ngoba MDCT yinye ngamapapetsi nje asikuphathi ngokuthi khona bona abantu abalungele ukutshintsha impilo zabantu hayi ngabantu abadinga imali ezikhwameni zabo ngabantu abathengisayo ngabantu abafanana nje nabantu abahamba bebhoda emabhawa bedinga lokhu lalokhu abala direction ebantwaneni bethu thina njalo nto la abantu sihawula kangaka besicela ukuthi uChamisa ngana uyazama lokhu
sibonane mo kuhle ngapha e-studio 7 yazi bengicela what 7 wasetsholotsho ngapha kosiphoso makusifika isikhathi sokuvota abantu bengaze bayethuselwa ama-ovet angaze ayethusela abantu induna zingaze ayethusela abantu osebhuku bengayethusela abantu bayovota nje kuhle kungabi khona umuntu oyethusela omunye umuntu voteni kuhle omunye nomuntu athi uvotela ini uyizanu MDC umthwakazi yini konke phela kokusala yona mele uzivotele ngokuthanda kwakwazi ukuthi yini into oyifisayo endaweni yakho lapho ohleli khona mawuvota uyabo kwazi uvotela ukuthi kuyini okufisayo endaweni yakho lapho ohleli khona ongelapho phambisandla qala ubuze inxibelo
salibonani kuzo zonke indawo ngiyabingelela okhulumayo uMbongeni Nkomo ngibingelela bonke abasakazi kunye nabalaleli balumsakazo ukuthi ngilombuzwana omncane umbuzo wami ukuthi izinduna zizinduna ngenkosi manje izinduna ezikhona ngithemba ukuthi izizathu ezizenza zibe zinduna kwakuyibukhosi manje mase zizinduna angazi ukuthi zizinduna ngokubika kubani nanokuthunywa ngubani impiko yaziya kuphengathi iya sezizinduna zikamongameli so uma kuzinduna ngokomdabu angazi noma ngiyaphazamisa ngicela lingisize kakhulu lapho ukuthi uma kuzinduna ngokomdabu kufanele impela inhloko yazibe yinkosi asivunyelwe sibeke inkosi yakithi phezu kwezinduna zakithi yabo
ngiyabingelela msakazi kwistudio 7 kanye nabalonke msakazi ngisungangeneme ngento eyenziwe nguhulumende ophetheyo eZimbabwe ukuthi abantu bakithi esindebeleni mabefaka amatshe esikhumbuzo lokhumbulo labo abantu ababulawa ngesikhathi sekugrawunde uhulumende esuka amatshe enyamalala esuke engabathathi izinyathelo kulokhu okwenziwa ngabantu le nto le ayineme izosuka sinje singamandebele sinokuthukuthela bethi thina sineshreba lezi singabantu besindebeleni kanti kunganjalo yathi sisuka sikhala sinezinyembezi ngabantu abasilahlekelayo ngabe impilo zethu zimi kahle singabantu mathekeleleni ngabe lebesekhona labo bantu abashona isikhathi esiyabakhumbula labo abasilahlekelayo siyafaka izikhumbuzo zabo sifakile manje isikhumbuzo manje sikhishulela sisafaka ebhanako sakhishwa kusho ukuthi icala ngelikabani makunje thina sithi siblema uhulumende ophetheyo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 siyabonga kwezemelika lokhu kutholakala izidumbu zabantu ababulawa lizulu lesiphepho uHurricane Ida kwelemelika izolo abahlenga abawelwe ingozi bathole izidumbu ezinhlanu endlini okugcinwa khona asebekhulile uMongameli Joe Biden ovakatshele indawo ezitshaywe lizulu leli ezibalisa iNew Jersey leNew York izolo wazise ukuthi uhulumende wakhe uzaphathisa abawele ingozi le Sixoxe lomnumzana Busani Ntini isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leBuffalo eNew York ukuba lomonakalo omkhulu wezulu leli elinenge viki edluleyo.
Bathina eBuffalo New York usicezile mijana asatholanga indi eningi. Izulu yebo belikhona kodwa belizulu nje eliflatayo eliwisisihlahla lapha nalaphana silathatha lamagetsi kodwa hayi thina siye sakomplaina kodwa hayi siyakwazi ube eNew York City okungani useduzane lakhi ikakhulu le misebenzi esihamba siyafika khona kube lomonakalo isikhathi esiningi iflooding i-transit yakhona sibaflooded kodwa hayi thina ngokwethu hayi singeke sibakhala ngaleli zulu ebelikhona abakandi hayi bakhona abantu abawelwe izihlahla zalimaza izindlu kwaphuma amagetsi kodwa hayi thina lapho esikhona hayi singeke sakhala kangako.
Bathola yini uncedo abantu abawonakalelwa izindlu kumbiza kiwo bencediswa nguhulumende?
Yebo, uhulumende wemelika uyanceda kakhulu ngoba i-hurricane leyi yadeclare ukuthi iyi-disaster. So nxa yokuthi sekuthiwe i-hurricane i-disaster kuyatsho ukuthi ezikhwameni zahulumende lama-department athize kahulumende kumele ephume nama-resources abo bencede. So hayi lapho ingakhulu kwele Louisiana lapho esibone lo mongameli uBiden esiyafika khona wadeclare ukuthi hayi le disaster sibonile dalo ingatsha zahulumende ezingena ifema ne-CDC le-Department of Housing and Urban Development sibabonile nje hayi bayabonakala round njalo khanya bayasiza abantu bebapha ama-temporal shelter lokubapha ukudla amanzi abagulayo bayakhangelwa. So hayi uhulumende walapha ukujayele lokho. Siyazi ukuthi ama-hurricanes sizile lakho khona inyanga yonke, kodwa u-Ida ube ngu-number 5, top 5. So hayi i-government ikhiphile konke ama-resources bayazama ukunceda abantu lapha abanganceda khona. Njalo siyananzela la ukuthi abantu abaningi bazoba nenkinga yokuthi nxa udungala flood insurance, nxa imoto yakho ikhukhulwe ngamanzi kumbe yonakala, i-regular insurance yemoto akayisoze ikuncede.
Umnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leBuffalo eNew York. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, olivalelisayo nguChris Gande.